Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 16 kunhlangula 2020 ngontungamile inkomo endabeni zekuseni lamhlanje. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus selikhwelile laya ku-387.
Isihudo sisibulele kakhulu. Amanzi lawo aphuma engcolile. Amanzi asesibulele.
Sebe isishiyangalombili abantu asebebulewe isihudo esinakanelwa ukuthi ngese-typhoid elokitshini leluveve kobulawayo.
Uthi umele uthwangirayo. So akumelanga nje kumangaza abantu mabebona imuli yabothwangira isebenza nathi.
Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe selikhethe omne wabo kamuyi umnumzana Morgan Tswangirai ukuba lilunga le-National Standing Committee yalo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus likhwelile njalo izolo lisuka ku-383 laya ku-387. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi abantu abane abafunyanwe belomkhuhlane lo izolo ngabavele kwele South Africa. Asebesindile kulomkhuhlane balokhu bengamachumi amahlanu lane 54 kuthi asebefile labo balokhu bebane. IHarare yiyo ehamba phambili ngabantu abalikhulu lamachumi amahlanu 150 abale coronavirus, ilandelwa iMasingo ele 49 kuzobuya isabelo seMatabeleland South. Sona esilabantu abangu 46. Pose bonke abantu ababanjwa umkhuhlane lo kulezi nsuku ngabavela kwele South Africa. Sebe isishiyangalombili abantu asebebulewe isihudo esinakanelwa ukuthi ngumkhuhlane we-typhoid elokitshini leluveve kobulawayo. Inani leli lifakazwe ngumphathintambo obona ngendaba zakobulawayo unkosikazi Judith Ncube ekhuluma lalumsakazo. Lancabe kungazaka likuhle ukuthi kuyini okubulala abantu kubagijimisa ngezisu, inkundla yesayithi ithi i-postmortem yomunye umufi iveze ukuthi ubulawe ngomkhuhlane we-typhoid. Izakhamizi zithi azila kuthandabuza ukuthi ziguliswa ngamanzi aphuma empompini engcolile. Zithi amanzi la aphuma elezicucu ezicatshangelwa ukuthi ngamaphepha asetshenziswa ezambuzi. Zithi zicabangela ukuthi ingcekeza ezambuzi yahlangana lamanzi anathwayo ngemva kokudubuka kwempompi. Sixoxele sakhamuzi seluveve esikhethe ukwaziwa kuphela ngokuthi ngumamoyo.
Isihudo sisibulele kakhulu. Amanzi lawo aphuma engcolile. Besiwathatha nje ukuthi njengoba besiswela amanzi ezimpompini, mhlawumbe ngamanzi akhona aphuma enjalo. Njengoba udubo lweZimbabwe liyasubulala amanzi siyawaswela. So bengicabanga ukuthi mhlawumbe nje ukuswela amanzi amanzi aphuma engcolile empompini. Kade amanzi asesibulele. Asibulele sibilokhu zwayo okuzwayo. Siphethwe yizihudo.
endlini yakho konapho bakhona yini abaphethwe isihudo lesi ngitsho labo makhelwane bakhona obaziyo abagulayo
emzini wami sonke siphethwe yizihudo sigijima khonapho omunye sithi lathi sonke siyagijima ile ngane ezincane sengizenisiza ubuhlungu ukuthi kaumbe kusasa mhlawumbe zingavuka lazo ziphele umoya kubomakhelani lakho kunjalo bagijima mchokotsho akulakuma sithwele nzima khuluma nje so omunye wami umntwana uphakathi khonale esambuzini
Ikhansili ithi yona ihlole amanzi aphuma empompini ezindlini yathola ukuthi alungele ukunathwa galayo ingcekeza. Ngokunjalo ithi amanzi angcolileyo angaba eligulisa ngamanzi eliwafake ezigubhini. Lithini ngalokho?
Ayisilo qiniso lelo kade safaka amanzi ezigubhini siwanatha kade sawanatha amanzi ahlale ezigubhini iminyaka leminyaka akaze kuyenzakala okunjengalokho kukhanya kwadabuka isiphayiphi kamazayi yahlangana lamanzi esiwanathayo yikho sokubangele ukufa lokugijima kwezisu
inqabe lalele bona abekhansili kuyini ongakutsho kubo Ngoncedo bani elilufunayo
Usizo obesilucela kakhulu kwebe kansila njengezakhamuzi zeluve besicela amabhawuza abuye ngesikhathi esifanele bengawalethi ngobusuku ngoba sebehamba beblema amakhontena yethu beyazi into yabo abayiyenzileyo besicela amabhawuza abuye ngesikhathi langelilawamalanga afaneleyo sesikhathele ngento yabo ukuthi labo basilethela amabhawuza ngobusuku asiyeze siyehlulekele ukuwakha lamanzi akhona besilethela amanzi engcekeza besicela kukhansila kakhulu ukuthi kasilungisele lolu dubo ngoba lokhu asebekutsho ukuthi amakhontena wethu ngongcolileyo sokutshengisela ukuthi iproblem yabo bayayazi kakhulu abasilungisele leyo nkinga njalo iphayiphi yento engcolileyo ihamba njani le phayiphi yamanzi okunatha kungenelana ngaphi kabalungisise inkinga zabo besicela amabhawuza ngesikhathi esifaneleyo
Leso isakamuzi selokitshi leluveve kobulawayo esikhethe ukwaziwa kuphela ngokuthi ngumamoyo.
Yebo, mthakazi omuhle. Sithanda ukulinxusa ukuthi lingene kuhlelo lwabatsha olwe The Connection namhla ngo-8 p.m. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sikhangela ngesifo se-coronavirus. Sigxile kakhulu kudaba lokuvulwa kwezikolo. Sathinta njalo udaba lokutshengisela okwenzakalayo kwele Melika okumayelana lokukhuthaza ukuhlonitshwa kwelungelo labensundu. Asihlanganeni lami uMike Gove khonapha ku-Studio 7 ngo-8 ntambama.
Ibandla leMDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe libe lomhlangano walo weNational Standing Committee owakuqala eHarvest House izolo ngemva kokuthathela iMDC Alliance kaMnumzana Nelson Chamisa isigodlo lesi kumaviki amabili edluleyo. Umakhuphe utshele intatheli zindaba ngemva komhlangano lo ukuthi nguye osengumholi webandla leli njengokutsho komthethwandaba weSupreme Court. Uthe njalo amalunga ePhalamende alikhulu lantathu angena kuleli dale ku-MDC Alliance asephansi kwebandla lakhe. Ekhuluma emhlanganweni munye umnumzana Douglas Monzora wazise ukuthi balakho ukuxotsha amanye amalunga aleli dale engekela ukulandela ibandla labo. Uveze njalo ukuthi sebekhethe amanye amalunga eNational Standing Committee agoqela umnumzana Manasi Tswangirai ongumne wabo kaMoyi uMorgan Tswangirai ukuthi abe ngunobhala obona ngokuqhutshwa kokhetho. Uthe njalo umnumzana Elias Mutsuri sengumsekeli kamgcinisihlalo webandla kuthi umnumzana Gift Chimanikire yena usengumsekeli kamqoqi obona ngenhlelo zebandla. Umnumzana Chief Ndlovu uba ngumsekeli kamgcini Ngcebo kuthi umnumzana Khalipani Phukeni uba ngumsekeli wesikhulumeli seMDC njalo nguye osaphethe isikhundla sesikhulumeli okwamanje. Sixoxele Phukeni yena othi lanxa uMonzora ethe umnumzana Manasi Tsvangirai sengunobhala ubona ngokuqhutshwa kokhetho ukusakhona okumele kulungiswe kulolo daba. Uthe njalo kuzavela sobala ngolwesithathu ukuthi amalunga edale lephalamende ngawabo.
Njobe chilo umama Makhuphe ukuthi ama MPs are under MDCT. Uzokwazi ukuthi ngolwesithathu uzonanzelela ukuthi ngolwesithathu kuzoba lokho sibiza sithi parliamentary caucus. Ama MP wonke akhangelelwe ukuthi abe khona ngo 10 o'clock ahlangane le leadership yebandla lapha ngeparliament. Asilandeleleke le nkulumo ngemva kwalowo mhlangano uzoyenza ngolwesithathu ngo 10 o'clock. Kunalokho abakubiza ngesilungu bethi talk is cheap. So ake silinde ke sibone bese siyaxoxa after that.
Ukufaka umne wabo kaTsvangirai kungatsha zebandla lenu lingathi kulipha isisindo yini sokuthi ngempela yini iMDC esemthethweni?
Imuli yakobaba uTsvangirai izibandakanela nebandla lethu leMDCT. Ubonile ubukhokheli bebusebhuera mavika ambalwa nje adlulile beyohlangana nemuli. So hayi ungethuki imuli akoTsvangirai nebandla leMDCT uthi umele uTsvangirai by the way. So akumelanga nje kumangaza abantu mabebona imuli akoTsvangirai isebenza nathi.
EMDC Alliance ithi lahluthuna isigodlo seHarvest House lisebenzisa amasotsha lamapolisa. Lina liyakulandula kuyini okwenzakalayo?
Into eyenzakalayo ukuthi EMDC Alliance ibingabhadali laba bantu akade besebenze ukulinda lapha neHarvest House. Base bexoxisana lathi ukuthi bayabona ukuthi into ezikhulunywe ekhoti nakho konke hayi ngempela EMDCT ekhokhelwa ngumama Ukhuphe yiyo kumele tingabi lapha. Base becela ke ukuthi sithumele abantu bethu masifika laphana sikwazi ukuthi senze i-change over or hand over leyo esikhuluma ngayo. So bafika ke abantu bethu bebe ngu-3 kune-register ke efiliweyo laphana ukuthi ubani usenikeza ubani. Kwase kwenzakala ke ngaleyo ndlela ukuthi esokwenzakele ke ngaleyo ndlela hayi kwahanjwa ngempela bekungabo 5 ngokuthula. Uthe seyibona ke later uwende lo ozibiza Secretary General we Alliance wase qala ke kuba ngumsindo ebiza abantu abaningi nguye kahle kahle walanda ama boys athi ayangeneli wona into ze politics walanda amasocha ala lento engiyikhulumayo ikhona ngaphambi kwenkantolo ngoba basuke baye enkantolo bethi bayacela ukuthi inkantolo ingenele abayikhuluma indaba yokuthi size namasocha abayikhuluma indaba yokuthi size namapolisa enkantolo okwenza bangayikhuluma enkantolo ukuthi bayakwazi ukuthi ungaqamba amanga enkantolo uyovalelwa ejele so abakwazi ukuthi baqamba amanga enkantolo bazoqamba amanga beqambela amanga umphakathi ngoba bengawuhlonipha umphakathi akuzange kwaba lodlami akuzange kwaba namapolisa akuzange kwaba namasotsha.
Umnumzana Khalipani Phukeni ngosaphethe isikhundla sesikhulumeli sebandla leMDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Sixoxe njalo lomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa.
Mahlabe Zulu simzwile uDr. Khuphe osesebenza lezano lamasotsha lamapolisa. Ekhuluma esithi bazaqhubeka bexotsha ama members of parliament awe MDCA. Kambe kalanhloni na ukuthi wahamba kuma elections aka 2018 wazuza iqanda wazuza abantu kuphela 45,000 ilizwe lonke. Namhla sencediswa ngabangani bakhe abafuna ukubhidlisa iMDCA ngoba bayakwazi ukuthi yanqoba umnanga kwa ngo-2018 baqilibezela. Kabala nhloni na
bathi amalunga edale lephalamende angu-103 elithi ngawenu ngawabo njalo bathi kuzavela sobala ngolwesithathu lapho abazahlangana khona lawo. lithini ngalokho?
Ngiyazi ukuthi khathesi kulabantu abathanda imali njengoba kulobunzima obungaka. Inotho ayikho. Nampo ama MP asebenzela izikhwama zabo. Sebenza lezano ngoba thina khathesi vele silwa lezano omakhuphe laba hayi baphongubiswa nje becashile. Sithi hayi bangazikhethela uma befuna ukusebenza laye abaqhubeki ngoba kusasa kwizolo. Lapha ngizama ukuxwayisa abantu bakithi ukuthi uthathana lomduli okuthiwa iMorgan Tsvangirai House. Kambe umduli uzamlimila yini? Umduli uzamkhampenela yini? Hashi Mahlabezulu, thina sithi sizaqhubeka silwisana lobusela sikhulumela abantu abampofu. Khathesi kunje abantu abaningi abadli. Sesisizwa amaphupho engathi incwala sokuthiwa hathi asambenini siyekhuleka kwenzela ukuthi uNkulunkulu esibizibusiso. Okhuphe labo Monzora namhlanje lina elicungula ezepolitics. Angithi ukhuphe lo Monzora bathi bale quorum yokuthi bazahamba baye kwenza iCongress leyo abayiphiwe yiCourt. Namhlanje sebegcwalisa izikhece ze standing committee lakunye konke lokhu kutshengisa ukuthi vele abalabantu sebezahamba besiyathengana labantu bezani babafaka amabizo ethu bathi yibo ngoba vele akula muntu ongasebenzela izano yena sazi ukuthi izano ihuquluza inotho abantu bathwele nzima badla inqweqo zomlomo Mahlabezulu batana besilo phakamzilikazi labazukulu kamambo sithi thina ijuba bazalichutha phambili ngoba umuntu wonke khathesi sesazi ukuthi vele banqwaneleni.
UDokotela Felix Magalela Mafa Spanda ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Kusenjalo umthethwandaba kamantshi izolo wale ukukhulula abesifazana be-MDC Alliance abetheswa icala lokuqamba amanga ukuthi bathunjwa bahlukuluzwa. Umantshi uthe unkosazana Johanna Mamombe, uSisilia Chimbiri kanye loNesai Marova balakho ukubalekela icala bengakhululwa. Kodwa igqwetha labo umnumzana Alec Muchadeama uthe uzaphikisa isinqumo lesi emthethwandaba we-High Court. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yesayithi ithi owake waba ngumsekeli kameya wakobulawayo umnumzana Tinashe Kambarami usemsulwa ngemva kokuba idale le-High Court lesule icala lokweba ake wafunyanwa elalo ngumthethwandaba kamantshi. Inkundla eNew Zimbabwe yona ithi kulowesilisa lonkosikazi wakhe ababotshiweyo besetheswa icala lokumemethekisa umfanekiso wokuzivazela oveze umongameli Emmerson Mnangagwa enqunu. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani kustudio 7 basakazi abahle. Siyajabula izindaba enisipha zona nsuku zonke ene manje yonke into sihlala si-update ncancancane. Siyajabula kakhulu ene manje indaba kamakhuphe le indaba kamakhuphe zwisa ubuhlungu lena ngoba into ayenzayo manje ubulala i-opposition esetshenziswa izana. Izana eyamsebenzisa I'm sure inkulu kabi imali abaphe yona omama lo. Usibulalele i-opposition yethu i-MDC Alliance. Ngengezwa omunye usisi ngombana usisilo uthe ungikhethiwe luphahla ukhethiwe luphahla lona kahle kahle mangabe ipolitiki engayazi angakhulumi ngepolitiki maye ezokhuluma ngokwemhlobo thina asafuni indaba yomhlobo ubandlululo asilifuni sifuna ukuvusa ilizwe lakithi khona manje wena sisi ukuthi ungikhethiwe usehabron why manje mawubona ukuthi mhlambe why ungahamba uyohlala eZimbabwe ufunani hebron ngoba phela ukukhuluma into engekho umakhuphe uyambona ukuthi umakhuphe usetshenziswa izano PF ikamnangagwa umnangagwa lona uye owabulala abantu ngegugura wondo 20,000 abantu ababelahlelwe emgodini webhalagwe abantu abalahlelwe emgodini webhalagwe kumanje izihlobo zethu zikho wena lokhu busy ukhuluma uthi umakhuphe umakhuphe uyambona ukuthi lo muntu umthengisi umthengisi wezano PF thina asena ndaba nomhlobo into esesifuna sesifuna nje ukuthi sihlukane nezano PF futhi uyishona uyindebele uyiwatwat we don't care so wena mama una mama umama noma ngisisi into oyikhulumayo ubocabanga kuqala uma uzokhuluma usupportana nomakhupu ufana nokuthi usupporta umnangagwa lo owabulala abantu abayi 20,000 ngaleso sikhathi umnangagwa lo enimsupportayo wena khethiwe uye oyethumela amasosha emathebelelendi siyabulala abantu be careful uma ukhuluma ungakhulumi nje kuphela uzoxabana nabantu
njani bakho studio 7 hayi nasiziphilele lapha enkaya kosikhobo khobo asibona indlala nje kuphela singakuthini sibona umakhupi kanti umama lo yena vele uzamani umama lo uyazikhathaza lo ngifedi yakhe lo ubona ngani singagezi ngavotela umuntu ogela iphanki thina ma esikhanyeni bonke lo mnangagwa ngemlomo ebomvu mnangagwa badlala ngathi kathi sisiyadubeka nje sithwele nzima ngenxa yabo thina khwaba enkaya vele izinto ithukela sibumbe seliyi 300 bantu imota sisagadi sesiphombwa ngabantu nje
yebo yebo umthokazi omuhle ngiyalibengelela lonke kanye nabasakazi othungameli Nkomo Chris Kande yimi Mr. Slovela umpofu special engikhuluma manje lapha kade ngiyakhuluma kade ngiqhuqhuzela wonke umthokazi ukuthi lithuke lihle lokuthi umthokazi kavuke sokusinda umthokazi ebambane okwamanje siyaqhuqhuzela ubana bonke abantu abalandela nabo abantu baseMpumalanga bona olishimend Ncobo thokozane khuphi phume kulezana indawo umthwakazi inkokheli zonke bese zibambana zithi gwaqa phazi kwamthwakazi sebaqhuqhuzela abadala esindlela ncube uGeorge Mkhwananzi umqondobazi magwawa ugonya uMoses Mzila Ndlovu lonke lezindaweni ezishene wonke uJonathan lanxa izandla zakhe zingcweliswe izano sithi asibuyeni sihlanganene sonke njengomthwakazi omuhle sihlangane labo umqondisi sikhethe inkokheli yethu njengomthwakazi ezokusimela bese sikhetha amalungu ethu edale lephalamende kathi namakhansili ethu esizokuwathuma kulelani ilizwe laseZimbabwe kubana bekhona ngale ephalamende bekutshela abantu beZimbabwe ukuthi umthwakazi uthi isikhathi sesikwanile sokwanela ilizwe likamthwakazi okufanele ukuthi libuye ngoba sesincindezelwe kakhulu yilaba bantu ngakho-ke siyanxusa ukuthi mthwakazi omuhle vukani libambane lingasetshenziswa yilaba bantu baseMpumalanga 2023 asifuni mvoti kamthwakazi ukuthi wayezokungena Chamisa uthi ezangena kumnangagwe lonke lina ma MPs eliphansi kwaChamisa lomnangagwe elengapha endaweni zikamthwakazi imigenze idlene lifakela amathambo ngoba licenile manje akusela MP oza kwethena ungaphansi kwamnangagwe oza kwethu ngaphansi kwaChamisa ezokuthi umthwakazi utholakale emfakela uxha kuye ngakho ke wonke ama MPs councillors sesifuna ukufakela abantu abakamthwakazi ngoba uChamisa kamela ngamthwakazi umnangagwe kamela ngamthwakazi lonke lina lingaphansi kwabo elithi ngama MPs namakhansila yazini ukuthi ngaphansi kwamthwakazi ligcinile ukuthi kwakhona kuthiwe kulokhu khansila kombe u-MP kamnangagwa kombe okaChamisa uChamisa njalo into yakhe naye igcina ukuthi uma ebuya ngapha komthwakazi ezokukhampela ngekhukhura wonde kade oyisemkhulu naboyise kade bendawonye nabomgabe bebulala abantu bakithi vuka mthwakazi vuka Mr. Slovela impofu
kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318 singene kwezivela kwamanye amazwe. Umthetho ndaba weSupreme Court eMelika izolo unqume ukuthi abaqhathi kavalalungelo lokubandlulula izitabane. Ele mali lona lithi kulamasotsha alo angamajumi amavili lane acadamelwe abulawa ngabantu ekade behlome ngemibhobho izolo. Siziqhiveke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili konapha eMelika. Umongameli Donald Trump namuhla ukhangelelwe ukwethula iziqondiso ezilawula ukusebenza kwamapolisa ngesikhathi ukutshengisela phezu kokubulawa kwabantu abansundu ngamapolisa amhlophe kuqhubeka. Ukutshengisela lokhu kuqale ngemva kokubulawa kukamnumzana George Floyd kumaviki amathathu edluleyo. Ukuhlaziya udaba lokubulawa mahlayana kwabansundu ngamapolisa amhlophe eMelika, sixoxele ntatheli izindaba umnumzana Simbarashe Nembaware.
Okwenzakala eAmerica nkomo lakubo Britain lamanye amazwe lawathuthukileyo kuyadabukisa kakhulu. Amazwe lawo athi athuthukile ayikhona ngezomnotho kuphela, bathi they are civilized, bathuthuke ngendlela owacabacabanga ngayo. Alright, thina ke bebethi thine Africa cabangi i-civilization ayikho kithi into ezinjalo, that's why they even colonized us, ngoba babona they are superior, bacabanga ngcono. So one, indlela aphatha ngantu amnyama, we don't expect that from abantu abacivilized. But then usukhumbula ukuthi vele basicolonize laba bantu. Abantu bamnyama base-America beza njengezigqili, ama-slaves 400 years ago, angithi. So leyangqondo yokuthi laba bantu balokhu beyizichaka zethu, beyizigqili, ngiyakholwa mina ukuthi le ngqondo isesekhona, ayikapheli. Okwenza ngabo Abraham Lincoln ukuthi bethi hayi akusela sigqili kwakuyenza nje ngesikhathi sangkhona, but ukuthi bekugezi bekususe engqondweni zabantu abamhlophe abazange bakwenza, ikho la namhlanje belokhu besenza kanjalo. Okubuhlungu ukuthi kwenziwa ngumuntu ophethe umthetho, i-police of all people. So i-racism ayikaphela America, ingqondo naleyana yokuthi izigqili zethu lokhu ikhona, no matter bengazi bebe ngabantu abacivilized njani, is still there umhlaba wonke nalo i-western world. Labo esithi abaphumelele ungananzelela ukuthi abaphumelele ngenxa yami ngokuthi basebenzisa amandla omuntu omnyama. I-France Nkomo zananza ukuthi iwine i-World Cup ngakhela abadlali babo bebhola, maybe i-team yonke nje ngaphandle kwamuntu awo-1 or 2 wabo-Antoine Griezmann, i-France ngabantu abamnyama. I-France umnotho wayo, i-economy yayo iphethwe ngamazwe e-Africa, o-Senegal, o-Cote d'Ivoire, o-Burkina Faso. Imali yabo abayigcina ngaphi? E-France. So those guys, they are still driving i-economy ye-France ngomuntu omnyama. So i-colonization Nkomo ilokhu ikhona.
So kuleminyaka abantu abansundu bekhala ngokubulawa mahlayana ngamapolisa amhlophe. Kodwa lalamhlanje akulalutho olukhanyayo osolwenziwe, babulawa njalo nje abantu. Ngokubona kwakho kuyini okungenziwa, lungaqedwa njani lolu daba eMelika?
Ofunakala nje ukwengeza inani lamapolisa abangabantu abamnyama. Now kuma communities okuhlala khona abantu abamnyama, angazi indawo zenu ngabe ukuthi lizibuza kanjani, nginike nje ibizo ngithi for example eMakhokhoba. EMakhokhoba okuhlala abantu abamnyama, ngeke uye ukuthi amapolisa agcina umthetho eMakhokhoba kube ngamakhiwa. Vele nxa engena eMakhokhoba lo mlungu uza feel insecure, yikho ahlafike ekhipheni umbhobho ngoba uzizwe under threat. But ungafaka umpolisa ngumuntu omnyama eMakhokhoba kube yibo bagcwele khona phambi. Nxa kuthi isigaba ngesigaba kuphiwa 50, uMakhokhoba ihliphiwe 50 abantu amapolisa abantu abamnyama, uzafica ukuthi udlame lwamapolisa ebantwini abamnyama luzakwehla. Kodwa ungafaka amapolisa angamakhiwa eMakhokhoba sizaba le problem. And then ehillside ohlala khona amakhiwa kube njalo, la kuhlukume amapolisa angamakhiwa anjani agcina ukuthula khona ngale. So I think leyo ngaba isolution esebenza eAmerica.
Umnumzana Simbarashe Nembaware intatheli zindaba, sixoxela ekwele South Africa. Ukuziphetha ezekuseni, sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus selikhwelile laya ku-387. sebe isishiyangalombili abantu asebebulewe isihudo esicatshangelwa ukuthi ngesetyphoid elokijini leluveve kobulawayo. Ibandla leMDCT selikhethe umne wabo kaMoyi umnumzana Morgan Tsvangirai ukuba lilunga leNational Standing Committee yalo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kusene njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Thank you.